Imali yamazik leyi ibingatholakali ngendlela ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ebithembise ngayo ngoba maningi amabhanga aze avala iminyango abantu bengakayitholi. Umnumzana Mqhele Mtawarira, isakhamuzi se-Marlborough e-Harare, uthi akakayibambi esandleni imali yamazik kodwa ulethemba lokuthi izasiza uZulu nxa isitholakala.
Kodwa it seems in the public abantu bayawadinga ngoba kulezinto ezithengwayo ezincane ezidinga intshintshi. Those small things, as they need in change, to keep a dollar and you end up being pushed to buy more than you expected to buy. And you fail to get the change. So in public needs the money, but unfortunately, the money there ayikatholakali.
Omunye wesilisa ongathandanga ukuvezwa igama uthi kayitholanga imali le ebhanga lakhe.
So that means we're extending about number 4 ukungena ebhanga lapha kodwa cha asikabila umidusasa abe sikhona okungichubule kakhulu ukuthi ngiyabe ngisebenzisa imali yami dollar over imali eningi ukuhamba idistance encane vele ukucommuter every day for the past I don't know ukuthi ngamaweeks amangaki maybe 3 weeks yini.
Kodwa isikho bonke abayisweleyo imali ngoba othengisa impahla edolobheni lakoBulawayo umnumzana Dingani Mthombeni ngomunye othi kukhanya obe ngomunye wabakuqala abathole izigi yamaphepha.
Mina ngithanda ukubonga ukuthi lisala that as a country le mali engalilohlobo. We are happy ukuthi isibuyile kithi.
Ingakasungulwa imali yamazik uZulu bedubeka ngokuswela intshintshi nxa efuna ukuthenga kumbe nxa egada imichova. Njengesibonelo endaweni lapho obekuhlawulelwa ukugada umchova ngengxenye yedola leMelika i50 cents uZulu besebanjwa ngamandla okuhlawula ngedola aphiwe intshintshi kwezinye indawo ngamakhuphon kumbe ngenye impahla loba ukudla okunjengeziwiji endaweni yokuphiwa intshintshi. Okhokhela inhlanganiso emela osomabhizimusi abalezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Denford Mutashu uthi ukutholakala kwamazik kuzanceda ukuqeda udubo lwentshintshi.
It is going to alleviate the challenge of change and consumers will no longer receive coupons, sweets, chocolates, etc. in place of their
abathengi bese bayithole nzima ngendaba yetshintshi nxa bethenga izinto abazifunayo kodwa lolu daba seluzaphela. Laba amabhizimusi bayathaba ngoba kutho ukuthi lokhu
isitudio 7 ibhodeni kwakweni ezitolo lezinye indawo yananzelela ukuthi imali yamazik ibiyingcosana abaningi besithi bebengakayiboni. Kodwa usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ umnumzana John Mshayabanu utshele isitudio 7 ukuthi njengebhanga bayathaba ngokwamukelwa kwezik nguZulu ngelanga lakuqala.
It went on successfully and smoothly. We released 1 zig, 2 zig, 5 zig coins.
Nxa sikhangele bayathokoza abantu ngokutholakala kwemali yezig, yebo ingaba inlutshwane khathesi
kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo esebenza nenhlanganiso e-National Consumer Rights Association umnumzana Effie Ncube uthi ukuze izig isebenze ngendlela ekhangelelwe nguhulumende kumele uZulu ayethembe kuqala.
Amandla imali kayiwatholi kuhulumende kodwa iwathola ekutheni abantu bayithembe ukuthi iyagcina inzuzo njalo iyadlulisela inzuzo isuka komunye isiya komunye. Ngakho-ke kuselo msebenzi omningi ukuze imali isebenze ngendlela abantu abazayithemba ngakhona.
Namuhla amabhanga ebenika uZulu imali yelitshe i-1 zig, 2 zig, le-5 zig kuthi njalo le-10 zig ephepha. Kodwa izik ihle yehla isisindo sayo namhlanje nxa iqathaniswa leya kwamanye amazwe. Emkambo wensitha idola linye laseMelika bese lithengwa ngamazik angama-22, 22 zig kudola linye leMelika kodwa emkambo we-RBZ idola laseMelika belitholakala nge-14 zig. Ubezama sibili ukubopha osiphatheleni uhulumende kusukela esethula imali entsha yamazik inyanga esikuyo iqala kodwa akwaziwa ukuthi kuza kwenza ukuthi izik ingaqhubeki isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.